ephathelane lokuthi sikhangile ukubana uhulumende usefikise insuku ezilikhulu i-100 days esembusweni. Sifuna ukuhlaziya ukuthi sibone ukuthi ngathi kume njani, ilizwe liyathuthuka na phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Esikukhangelayo kakhulu yisimo somnotho, ukuqonga kwentengo yezinto, ukuswelakala kwemali emabhanga, ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe, ukusilela kwamafutha ezimota, okokuthi ngithe ngihamba namhlanje ngidibane lamanye amagalaji elendwendwe ezinde zezimota abantu bedinga amafutha ezimota ipetroli.
Likhangelele abantu abangaki njalo yiziphi iziphathamandla ezabe zikhokhela?
Sikhethe abantu abane esingabathi ngesikhiwa ngama-panelists. Kulo-Senator Douglas Monzora owebandla eliphikisayo ele-MDC. Sizoba lomele ugatsha lozokwethula kwemibiko uMajor Aimee Dambudzi. Sizoba lonele inhlanganiso ezizimeleyo ezama-CSOs uNkosikazi Sakhile Sifelane Ngoma. Sizoba lengcwethi yezemnotho uMnumzana Clinton Musonza. Laba esingabathi ngama-moderators nguDr. Tsotso lami uKhathethe Siranai we-Studio 7.
Injongo ngeyani njalo lisuka lapho izaba khona yini eminye imihlangano efanayo?
Ukuthi siphe ithuba abantu abangela lapho abangatsho imibono yabo ngalokho okwenzakala elizweni, ngalokho okwenzakala emangweni lapho abahlezi khona. Mhlaka 7 Lwezi siqale ngaseChipinge, mina ngingakafiki lapha eZimbabwe, njalo bayayikhwabitha limihlangano enje. Nxa kuyukuthi imibono yabo ingaphuma emsakazweni we-Studio 7, engxenye uhulumende angalalela izikhalazo zabo. Saya emtoko lokuthi ihlelo zentuthuko emangweni lo zihamba kanjani, lapho okwenziwa khona ilitshe elimnyama okuthiwa yi-black granite. Ngasemathebeleland North khuluma kakhulu sigxile embusweni wezabelo i-devolution, kanye lalabo abahlala sebezintandane ngombhuqazi wekukurawondi. Kunje abanye babo kabalazo ingwalo zokuzalwa ama-birth certificate, ngakho-ke kabasoze benelise nokuthatha izithuba. Yiyo ingxoxo eyabiselubhane leyo. Sizagcina ngeBulawayo mhlaka 30 Lwezi.